Ngiyazi ukuthi abantu nxa kade becabanga ukuthi uComrade Chingu uzaba lihero bebesebenzisa criteria bani. Because generally well, i-heroes ekhanye ZANU-P F bafaka anyone abafuna ukubeka ababona ngani ngumuntu wabo khona ngani. But generally kumele kube ngumuntu owalwa impi yenkululeko waqeda khonapho wenza something after independence. Ye uChingu zibehlabela kodwa mbona ukuthi uChingu ukhala isikhali wakulwa ngesikhathi sempi. So khonokho yikho ekini embona ngani kuyamdisqualify ngoba akhona amanye phela ama-musicians afileyo asafayo abalwa iy'ntisikhali abantu abanjabo umakosibali umuntu wayeliwovete waphinda wahlabela kazange wabe kuba i-national hero ubusukhanyela futhi ukuthi ivini bona laba abantu ababehlabela njengoting sukhona ubabo LMG Choir afa kazange wayenza i-hero
kodwa nxa sikhangele bakhona njalo ababekwa khona ngale i-national heroes eka bona bengayanga empini abafana labo Sabina Mgabe labo Bodagezi labanye uthini wena ngalo
ye yiko okutshengisela khona ukuthi eka ngamangcwaba ezanu so probably babesithi hayi amadoda la ayenza icontribution ngemva kwe-independence ubakhala kakhulu uBodagezi wasebenza kakhulu within iZANU-P F circles esenza khona kwaye kwenze vuseleli party maybe uSabina Mgabe the fact that wayezalana labo Mgabe but bakhona abanye bathi hayi ngama-60s le uSabina wake yenze enye imatch resist ama-ID so kolokuyana nje kutshengisela ukuthi i-criteria yakho nayazwa ngayibo abantu bezanu ngabe kufuna bakwenza i-hero ngabe bakwenzile
asithi iZANU-P F kayikho esihlalweni embusweni kukhethwe njani khawelesisi
Ngina amaZimbabwenzi azamele ehlale ezibuze ukuthi kona kuqakathekile yini ukuthi umuntu nxa efile ukuthi uyi-hero kumbe akaseyi-hero how does that contribute ukuthi umnotho weZimbabwe uhambe phambili nxa kukuthi abantu bebona ngani kuqakathekile ukuthi kulabantu abakumele bethiwe ngamaqhawe esizwe sebemele bebhale phansi ukuthi kuyini iqhawe lesizwe ngumuntu owenzeni umuntu walwa impi yenkululeko ngumlimi ngumhlabeleli kumbe ngumuntu odlala ibhora